into one mina ngutshele yona amapolice akasiyo zani people amapolice lugaja luka hulumende and le nto abayizilelwe into embi eluhlazo mina njengomunye wabalandeli bebandla lezanu PF niya kukondema kwabantwana babaliselani kusokwenza ngathi awumbe sebenza inyamazane esize sabayo asibe sabi thina abakajamisa sibabelele bethi kungabuya ukhetho sibadle sibatshenze ukuthi hayi ngedemokrasi sikhona. So amapolisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcolise ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa kungcolise futhi lebizwe lenzanu PF. It is not zanu PF ethi bona irayiliyana ingenzakali yibo abazenzeleyo kokubona ngokubona kwabo. But mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo, why do you stop abantu ukuthi bekhankasa? Ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election enako konke okutshengisela kuyona kuhamba kuhle. Njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukukhulumela kona wazi wathi kona lali ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited. So labo futhi abebandla likachamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzela yona babe le mvumo ukuthi benze lawo marabelini. If they do that and amapholisa abelokhu esala futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary, they are counter isprit sikababa upresident wethu uMnangagwa esho ukuthi khona kube nokuthula njalo ama-election abe free and fair.
Umongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula, kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaChamisa. Uthini ngalokho?
Well, konoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba singebandla elibusayo siyala udlakela, kodwa siyalubona udlakela luyenzakala. Siyezwa ukuthi abanye kuthiwa hayi ngabethu abezanu PF kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko, kodwa futhi ukubona hayi konke isikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngisho phela umongameli labasekeli bakhe behamba bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi, kodwa uthole kulo munye umuntu yena uzenzela okwakhe. Phela kuyatholakala khona kwana even emulini.